Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalithola njani izwi lukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-4 Nhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ilizwe leZimbabwe alikho ngaphansi kwama-sanction. Kunswinywe abantu abathile abasolakala ngenkohlakalo, abasolakala ngokuhlukumeza amalungelo oluntu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi leZimbabwe lizimisele ukusebenza leSouth Korea lamanye amazwe ukuthuthukisa umnotho walo obuyiselwa emuva izijeziso zenotho.
Iwithi yona iqakatheke ngoba siyayisebenzisa kakhulu ekwenzeni isikwa. Uyakwazi ukuthi even nasemakhaya abantu ezindaweni eziningi ngabantu asebesebenzisa isinkwa njengokudla abakudla phose malanga wonke.
Uhulumende sekuxwayise abalimi bengqoloyi ukuthi kumele babe sebeqede ukuhlanyela mhlazi ku-14 kuyona le inyanga. Abatsha abadabuka eZimbabwe abahlole ukhetho olusanda kutshwa kwele South Africa bathakazelele indlela olwenziwe ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizezizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi leZimbabwe lizimisele ukusebenza leSouth Korea lamanye amazwe ukuthuthukisa umnotho walo obuyiselwa emuva izijeziso zenotho ezetheswa ilizwe ngamazwe aphetsheya. Ukhulumela amazwe emhlanganweni weSouth Korea lamazwe akuzwekazi leAfrika othiwa South Korea Africa Summit ovulwe ngokusemthethweni lamuhla eSeoul kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe okhuluma ezimele.
iSouth Korea kuregion yakubo ingelinye lamazwe eselithuthuke kakhulu, elithuthuka futhi ngokukhulu phangisa. Iqiniso yikuthi uma kade kulobudlelwano obuqondileyo, yebo mhlawumbe kunengi ilizwe leZimbabwe lingahlomula kikho, kodwa sethembe futhi ukuthi ayizukusebenza njengabakhula bayo iChina, ngoba esikufundayo kuChina ayiqondanga ukuthuthukisa amazwe iqondela ukuthi izuze yona. Uma ngabe kukuthi siza ke iSouth Korea ngenhloso zokuthuthukisa, hayi kusho ukuthi kukhona la engazuza khona iZimbabwe. Izano umongameli Mnangagwa uma bekhuluma emazweni bakhuluma ngama-sanctions. Njengabantu beZimbabwe siyazi ukuthi ama-sanctions akukho la aphazamisa khona intuthuko nenqubekela phambili yelizwe. Ngoba ilizwe leZimbabwe alikho ngaphansi kwama-sanctions. Kodwa ama-sanctions akhona, kunswinywe abantu abathile, kufakwe ingcindezi kubantu abathile abasolakala ngenkohlakalo, abasolakala ngokuhlukumeza amalungelo oluntu. Lokho kukodwa akusho ukuthi izwe laseZimbabwe lingaphansi kwama-sanctions.
Ukuba khona kweZimbabwe kungaletha umthelelo bani kubudlelwana lamanye amazwe akhelane leSouth Korea, lamanye asekelana leNorth Korea kumbe iSouth Korea?
Ayinabo ubudlelwano obutheni namazwe azikhondla-khondla eyakhelane nawo, eduzane nawo, okunjengabo China naboRussia. Kodwa ilobudlelwano obuqine kakhulu namazwe entshonalanga awaseYurophu nase-America. Liyizwe elithuthuka kakhulu masinyane futhi uma uliqathanisa namanye amazwe khona ngale. Kodwa ke ukuba seduzane kwalo mhlangano kuza kwenza ukuthi amanye amazwe aqale ukwazi ngezwe laseZimbabwe, mhlawumbe uma kade bengazi kabanzi ngalo, baphinde bazi futhi ukuthi yini abangakuzuza ezweni leZimbabwe ngoba izwe laseZimbabwe izwe linothe kakhulu kodwa umnotho wakhona awubasebenzela abantu beZimbabwe usebenzela zona izikhulu lezi ezisondelane kakhulu nepolitiki nosopolitiki nababusayo eZimbabwe yiba abantu abazuzayo kuzona zonke izivumelwano lezi ezisuka zenziwa ngamanye amazwe ngakho ke amazwe ngomakhelwane ngiyakholelwa ukuthi kukhona okuningi abazokwazi ngamazwe aseAfrika ngezwe laseZimbabwe okungabenza ukuthi nabo mhlawumbe sibone besondela bezofuna ukuqinisa ubudlelwano.
Hello ke ngumnomzana Zenzo Nkomo ingcwethi yecubungula izombusazwe obekhuluma ezimele exoxa lo Sithandekile Mhlanga Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Kolunye njalo udaba umnumzana Murusi Zwizayi owaye kuhulumende womanyano njalo lakubandla le-MDC lele Citizens Coalition for Change ubekwe lamuhla emathuneni eGlen Forest eHarare. Abamele amabandla aphikisayo bancome imisebenzi kamuyi abathi wayelwela ukuthula lozibuse ogcweleyo ube segule okwesikhathi eside. Uhulumende seqwayise abalimi bengqoloyi ukuthi kumele babe sebeqede ukuhlanyela mhlazi ku-14 kulinyanga. Uthi ekupheleni kwenyanga isanda kwedlula besekulinywe amasimu angena ku-91,000 hectares. Lokhu kwaziswe ngumabhalane wogatsha lwezokulima umnumzana Obed Jiri yena othi ukulinywa kwengqoloyi enengi kuzaphathisa emizameni yokulwisana lendlala. Ngalokhu ngakolunye uhlangothi ugatsha lwe-Grain Marketing Board lalo lwazise lamuhla ukuthi solubhadele isikweleti salo kubalimi bengqoloyi esingena kuzigidi ezinhlanu i-$5.3 million. LeZimbabwe libhekane lendlala ehlasele abantu abayizigidi eziyisishiyagalolunye i-9 million. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo ukuthi ingqoloyi iqakatheke kanganani ekulwisaneni lendlala ngaphandle kokusetshenziswa ukuphekwa kwesinkwa.
EZimbabwe thina sigxile kakhulu entweni ezimbili esingathi ngama-cereals ngesikhiwa. Emunjini njalo lakuwheat. Wheat yona iqakatheke ngoba siyayisebenzisa kakhulu ekwenzeni isinkwa. Uyakwazi ukuthi even nasemakhaya kulungabeli abantu ezindaweni eziningi ngabantu asebesebenzisa isinkwa njengokudla abakudla phose malanga wonke. So kuqakathekile ukuthi ingqoloyi ibe khona number 1 okwesibili ngoba sizama ukuthi silondoloze imali yangaphetsheya ama foreign currency kubalulake nxa ingqoloyi sizilimela thina ingaveli ngaphetsheya ngoba kuthi ukuthi thina intengo yethu kuphela inhlanyelo and inhlanyelo siyazilimela akusoze kudinge i-foreign currency ukuthi si-importe i-wheat.
Ubona abalimi besenelisa ukulima eyaneleyo yini okokuthi ngempela kasi soze sidinga ukuthenga ingqolo iphandle kweliso?
Into enhle ukuthi nxa sithi siyananzelela kuzaba sokungumnyaka wesithathu lapho isivuno kumbe inani lengqoloyi elinywayo eZimbabwe liloke likhuphuka. Ungathi uyananzelela kathesi xa sithi siyabona amanani esiwathola kuhulumende kuMinistry of Agriculture bakhangelela ukuthi phose sizafika ku-120,000 hectares. Ngomnyaka ophelileyo silime 90,000 hectares. So nxa uthi uyananzelela uzathola ukuthi sinyuse inani lama hectares ewheat phose nge-30%. Okulinani elikhulu kakhulu and sikhangelela ukuthi nxa kuyikuthi ingqoloyi le ilinywe kuhle yavunwa kuhle singathola phose 600,000 tons kodwa thina njengelizwe sidinga only 360. So kutsho ukuthi sizenelise ukuthi sibe lengqoloyi engaphezulu kwesidingo selizwe ezasivumela ukuthi lathi siqalise ukuthi siyithengise emazweni esingcelane lawo.
Ngaphandle kokupheka isinkwa, ilawo yini omunye umsebenzi ingqoloyi eZimbabwe?
Kakhulu. Nxa uthi ananzelela, zimbili phosa into eziqakatheke kakhulu ezisebenzisa ingqoloyi. Ikwenza iflower yona esinkwa, kodwa laba badla ipasta, ngiyazi ukuthi kwelakithi ye bakhona kodwa kababaningi. Abadla ipasta layo isebenzisa ingqoloyi. Kodwa isebenzisa umhlobo ohlukileyo wengqoloyi abayibiza bethi yijuram wheat. So kule wheat yokwenza isinkwa kube le wheat yokwenza ipasta abayibiza bethi juram wheat. Ngakho ke nxa ingqoloyi ikhona kutsho ukuthi even labo spaghetti kasisayimporti, sesizasebenzisa yona ingqoloyi elinywayo kwelakithi. Okwesithathu okuqakathekileyo yi-stock feed. Nxa isigaywa ingqoloyi kuba lesikuba sakhona esithi yi-wheat bran. Ikudla okuqakatheke kakhulu nxa sesipheka ukudla kwezifuyo ekakhulu inkomo, imbuzi, yabo ostrich njalo njalo.
Lo ke ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekwele Kenya. Kweziphathelane lezemelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump uphenduka emkhankasweni wokukhetho njengesibotshwa sakuqala esincintisa kukhetho lukamongameli welemelika simele ibandla elikhulu. Intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba olulethulelwa yimi uChris Gande oluhlaziya ukuthi uZulu usithatha njani isinqumo sikaTrump esomthethwandaba emkhankasweni wokhetho. Owayengumongameli umnumzana Donald Trump uphenduka emkhankasweni wokhetho njengesibotshwa sakuqala esincintisa kukhetho lukamongameli welemelika simele ibandla elikhulu. Intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba olulethulelwa yimi uChris Gande oluhlaziya ukuthi uZulu usithatha njani isinqumo sikaTrump esomthethwandaba emkhankasweni wokhetho. Abalandeli bakaDonald Trump baqhubeka bemeseka phandle kwesakhiwo seTrump Towers esigabeni seNew York ngemva kwelanga elilodwa uTrump etholakale elamacala angamachumi amathathu lane awuqamba amanga kwezamabhizimusi ngenhloso yokuthola usekelo kukhetho lomnyaka ka-2016. Edolobheni leChelsea ovotayo uNicholas Warner uthi ukutholakala kukaTrump elecala isihluku esithi ilizwe lifuna elinye njalo ihlandla lombuso kaTrump.
When he was in office for 4 years, we had nothing like we have going on now with the war and everything else, or figured, you know, the economy.
Esofisini okweminyaka emine, kwakungekho esikubonayo kulezi insuku. Okumnotho welizwe le-inflation. Sifuna aphenduke njalo azophatha ezomnotho njengosomabhizimusi.
Esigabeni seMaryland ovotayo u-Akadila Pidus uthi imbiko kaTrump eyokuthi umthethwandaba awuthethanga icala lakhe ngokusemthethweni mibi kubandla lama-Republicans kunye lelizwe jikelele.
There is nothing until this party dumps Donald Trump, says we believe in elections, we believe in the courts, we believe in juries who handle.
Akukho okuhle nxa leli bandla lingehlukani lo Trump lithi liyakholwa kwezokhetho, liyakholwa ngemithethwandaba, liyakholwa kudale le jury ngoba amalunga alo engabanye bethu belemelika. Nxa ibandla leli lingemukeli abantu bethu njengezizalwane zakwelemelika, angisoze ngafa ngalivotela njalo ibandla lama-Republicans.
Ovotayo uMargaret Burns uthi lanxa uTrump watholakala elecala, kuyavumakala akukhulumayo kuloku kukamongameli Joe Biden.
Biden just strikes me as being fake, and he's just fake sentimentality.
Biden kimi ngimbona njengomuntu ongathembekiyo. Uphonga ukukhuluma inganekwane njengokhulu ozomanelayo. Angimkholwa, kathembeki. Kodwa uTrump uthelela idlabuzane. Lanxa akukhulumayo, kuyake kube ngokuthukayo. Kodwa ngiyamkholwa.
Champagne and caviar and golf courses and Saudi princes. But even though what he says can be offensive, I believe him a lot more.
Esigabeni seColorado, ovotayo uLuda Kolodniki uthi ukutholakala elecala kukaTrump kusemthethweni njalo ulethemba kuzalimaza umkhankaso wakhe.
The way that he speaks about women, the way that he treats other countries, the way that he talks about illegal immigrants, him being married to an immigrant also.
Indlela akhuluma ngayo ngabesifazane, indlela aphatha ngayo amanye amazwe, indlela akhuluma ngayo ngabokuza, yena echadelo ukuza. Ngiyazibuza ngiphinde ngithi wazithezela olulenkume.
Esigabeni seNevada ovotayo uKeith Dayton uthi isinqumo somthethwandaba asizange siguqule indlela azavota ngayo.
I'm still voting for Donald Trump. I think this whole thing has been a mockery.
Ngibona ingathi konke lokho bekusenzakala kuyizenje. Ngiyangekile ngelizwe lethu kakhulu. Angeke ngamusa etshwaleni kumbe ngiye laye ekuzilibaziseni. Kodwa isikho lokhu okudingakalayo.
Esigabeni esandise ukuletha inguquko kumpumela yokhetho esePennsylvania, isinqumo somthethwandaba silakho ukuphathisa umkhankaso kaTrump, kutsho ovotayo uJeffrey Nesbitt.
I think it would be much more effective for the American people to just
bona ngani ukuqhathekile ukuthi kusizalwane zakwaMelika ukuba zimehlule kukhetho. Ngibona engathi isinqumo somthethwandaba sizakhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bavote ngokunengi njalo babe lolaka kukhetho oluzayo.
Isilinganiso sokungamachumi ayithoba munomunye ekhulwini i-90% samalunga ebandla lama-Republicans ngabalokhe besekela uTrump, kutsho uphenyo lweReuters Ipsos. Ingxenye yesilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% esabathi kabasoze bamvotele singadala umehluko kukhetho lwabancintisayo abanguchiki lobhanqa. Lolu daba luqoqwe nguScott Stearns. Lolu daba luqoqwe yintatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns, lalethulelwa emoyeni yimi uChris Gande. Abasakhulayo abadabuka eZimbabwe akade beyingxenye yabahlola ukhetho olusanda kuqutshwa kwele South Africa bancume indlela oluqutshwe ngayo yiCommission ebona ngezokhetho e-Electoral Commission of South Africa. Bathi kunenge okungafundwa ngamabandla ezombusazwe njalo le-Commission ephethe ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ehlala isolwa ngabamabandla aphikisayo athi iyehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Okunenge asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Abadabuka eZimbabwe abahlolela lokhetho bathi abatsha bebekhokhela amabandla amaningi agoqela elibusayo ele-ANC, Build One South Africa, lele-Economic Freedom Fighters ngesikhathi kulungiselwa ukhetho lolu langosuku lokuvota. Omunye wabahlola ukhetho lolu nguGift Osalosiziba, okumbuthano we-Blue Movement osekela owayekhokhela ibandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa.
Mina ke besile observer mission eSouth Africa, lapho ke ebebe lokhetho labo oluveze sobala ukubana ke iSouth Africa i-advanced in terms of ukuhlonipha amalungelo abantu, ikakhulu ilungelo labantu ukubana bevotele ukhulumende ke abamthandayo. Njalo ukhulumende weSouth Africa uzimisele ukulandela ke izifiso zabantu. Yikho ke ubona ke abatsha abaphume kune kuyavota kuyinto eqakathekileyo esifundileyo thina ukubana eZimbabwe kufanele ke sikhuthaze abatsha ukubana be.
Osakhulayo owenhlanganiso ye-African Leaders Network uFreeman Mabhonga laye ubewele South Africa ehlola ukhetho.
Ngifunde ukuba kwenzeka ukuba abatha nxa bekhuthazwa njalo bazinikele akula okwehlulayo. Sibone abatha abaningi bephatheka hantsi njengabasekeli kodwa la njengenkokeli okutsho ukuba lezimapho nxa sifuna inguquko kumele abatha baphatheke.
Ilunga lenhlanganiso yabomama eyeYoung Women for Empowerment uGracious Mlotshwa uthi okukhulu akufundileyo ukuba amabandla ezombusazwe akwele South Africa ayakhuthaza ukuphatheka kwabatsha kusetshenziswa imithetho yakulelo lizwe. Uthi kumele kuguqulwe imithetho yeZimbabwe ukuze abatsha benelise ukukhankasela ukhetho bekhululekile.
Kumele sinanzelele sibili ukuthi intsha yeSouth Africa iphumile ngobuningi yabe isiyavota, kodwa lokho ayisikho okwenzakalayo kwele Zimbabwe. Ngibona ngathi kumele sinanzelele ke lapho njengentsha ukuthi ngeke sithi sifuna utshintsho nxa singaphumi sisiye ema-polling station ukuthi siye lwenza lolo tshintsho. So iyo into yokuqala embona ngathi kumele siyifunde lapho. Olwesibili sinanzelela ukuthi intsha ilandela ipolitiki online, kodwa nxa sokusiya ku-groundwork asitholakali.
Abatsha abakubandla leZANU-PF abakade bekwele South Africa bathi okukhuthazayo kulelo lizwe ukuba abatsha abafiseli ilizwe labo okubi njalo kabalithethisi okwenza basebenze ndawonye. Osakhulayo okudalela i-Central Committee uMunashe Mdutsa ngomunye wabalombono lo.
So laba abatsho njalo obakhuluma nge-ANC sikubonile okwenzakele ku-ANC, okwenzakele ku-ANC yemsebenzi yesitha esifuna ukukhipha amabandla azombusazwe lawa esithi ngama-liberation movement alwela inkululeko. So imisebenzi yangkhona yaqala eZimbabwe bayehluleka, khathi sibabhizi khona ngale South Africa bazama ukukhipha ibandla labantu, ibandla le-ANC. Kodwa konke lokhu sikukhanyele njalo sibafisele inhlanhla abantu be-South Africa.
UGregory Maphosa oyebandla le-Citizens Coalition for Change uthi okwenza kube lula kwele South Africa ukukhankasela ukhetho lokuvota yikuthi ibandla elibusayo kalethuseli abantu njengalokhu okuvame eZimbabwe. Uchamisa yena uthi kumele iZimbabwe Electoral Commission ifunde indlela zokuqhuba ukhetho olukhululekileyo kukhomishini ebona ngezokhetho kwele South Africa.
There are lessons to be learned. The key lesson being that institutions that are independent and professional.
Kulezifundo esingazifunda ikakhulu ukuba nxa kusekelwa inhlanganiso ezizimeleyo kuyaphathisa. Kunzima ukuba abantu baswele ukhetho xa luhambe ngendlela oluhambe ngayo.
Kodwa omunye osakhulayo okubandla leZANU-PF uMabutho Moyo uthi uChamisa kumele afundise abalandeli bakhe ukuncenga uZulu weZimbabwe ukudingena amavoti njengalokhu okwenziwe ngamabandla aphikisayo kwele South Africa.
Wathi ngo-2018 wathi urigiwe wacelwa ama-V11. Watholta ama-V11 akuma-agents akhe abonisa ukuthi unqotshwe okusemthethweni. Waqala ukuthi ubengela ama-agents kwamanye ama-stations. Ngumuntu olamanga amanye ayesabisayo ukuthi wona sikhuluma ngaye lapha mbone ngani vele siyabe sidlalisa isikhathi sabalaleli. Mbone ngani kunengi okuqakathekileyo esingaxoxa ngakho enhlelweni ezifana lalezi okungelani uNelson Chamisa. Zimehlulile ipolitiki wabalekela iparty yakhe.
Inhlanganiso yezokhetho kwele South Africa Independent Electoral Commission ibika ukuba kulabatsha abafika izigidi ezintathu 3 million abavote kukhetho lwalonyaka. Kwavota abayizigidi ezimbili lengxenye 2.5 million kukhetho lomnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Sokuyisikhathi senu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hayo ni indwangu yadobha impembe kobo mnangagwa. Hayi indwangu yadobha impembe ngempela. Kambe umuntu ehlala esemoyeni ezula kuphele vakatsha engayazi ukuthi udingani. Lobe engaya kwamanye amazwe mnangagwa uza kwenzani? Njengamanje sizokuthiwa uyi-Russia yokuba u-South Korea. Just ehambela khona nje ukuthi elale emahoteleni ukuyabuka abangani bakhe. Akula nto ayilandayo phela lo. And lawo mazwe ngamazwe amabi kakhulu, amazwe empi. Uyahlanganisa isikhali zempi. Umuntu yalele esikhundleni eyalele ukubulala abantu kuphela. Ayikho into ayilandayo vele mnangagwa. Uladeni. Since wazula ngamazwe yini into abo yalaye. Kuma nje nawo uya ku Russia, uya ku South Korea. Uya dinizikhali zebi, akula into ayilandayo.
Studio 7 salibonani, salibonani basakazi bethu, lisethulela inhlelo ezimnandi ngaso sonke isikhathi. Ngiyabingelela kubasakazi bonke kanye nabalaleli, ngithi salibonani nonke. Awubakithi manje ke laba ochuma bathini ke manje nabonkomo. Nangu phela ubaba lokho esehle senyuka ngemali. Eyilizwe lifile, lifile sifile ngendlala. Izisu zinamathelane lemigogodla. Izolo bethethisa ubaba, ukhokho wethu lo Bhengula ukuthi awathengisa ilizwe ngechukela. Abaningi bebehleka phela abempumalanga. Lina ke belisithini? Lithini bonkomo lithini? Bochuma kuyalihlekisa lani. Kuthi umunye umntaka lothi waqalekiswa ngokubona uyise hamba nqulo uhamhleka. Omunye wabusiswa wathatha ingubo wamembeza. Nina nithini ke uma kunje? Uthethiswa uyihlo wena uhleka. Lokhu supportana ngenxa bathi ngoba usugibela isilwane yesabu kwehla madoda kodwa ukukhuluma kwenu ngani lazalwa emuva nyana impela impila ayibona
kamani kayiphile indodana lomoya baba uNkulunkulu Nkosi ukukhula Nkosi uthando wena mentsha baJehova ikukhule phansi baba ngiyakukhulela ngisakho ngini phansi lokho babona wazenze umhlaba wakho Nkosi ngoba konke okusemhlabeni akwenza kwaba ngokuba mali ngoba into eyakho enhle gameni elithanda bathi Nkosi enkulu emhlabeni abantu bakho bayadibeka konke ukuphila kwakho kwagqibela Nkosi kusukela ngemihlabathi yezwe ubuhlungu baba izihlahla utshani konke labantu yonke into ephiye emhlabeni baba iyadubeka Nkosi ubuhlungu bokudubeka budlulu sengathi ngayo elizweni lakho leZimbabwe Nkosi ungathumela ulwandle ukuqinise kanye konke kuzifile elwandle kuphela uphele baba uqale sekuhle umhlaba wakho egameni kuthanda Nkosi abantu bayagqibeka baba badubeka abantu Nkosi baba ukuthi uhlupho lugcwele lithonile lingele yaphuma kusasa ukugqibeka kwabantu baba kuhlungu imali sa Nkosi zame ukubaningi banyedela baba ubakhumbuze kulokhu ukuhlupheka abalikho babegameni kuthanda zame ujesu kristu inkosi yethu jesu kristu ondodana kadavida mesiya kulunga Nkosi gukhulu kuziqenywa kwabazingele kazikulu ukuphilisa baba bahlupheka abantu baba ulwandle balubuye luqilise izimbabwe yonke ngasikhathi sinye ligameni Nkosi ujesu ngiyakhuleka amen.
Siyabingelela, siyabonga, sibonga ama-South African ngokuzama ukukhipha i-ANC embusweni ngoba buholi be-ANC bebubandakane kakhulu lezane, bachade lezane yona leyi eyiyo ebhidlize ilizwe libe liyi-best lapha e-Southern Africa, iZimbabwe beyithathe iRhodesia. So la i-South Africa okwamanje isachachamezela ukuthi ibisengcono emazweni e-Africa kodwa i-ANC isiyibulala njengezane. Kodwa ke siyababonga ukuthi bona basheshe babona bengabambisana beyikhiphi ANC phele njengamazolo. Maybe bengafaka ihulumende engabangcono engabona ukuthi ikhulume ngenkinga yeZimbabwe ukuthi amaZimbabwe agcwele la eSouth Africa hayi ngokuthanda.
Lawo ke abengamanye amazwi elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Siyacela abalaleli lingathuki njalo imlayezo yenu ibe mfitshane, ibe ngaphansi kwe 2 minutes. Siyabonga. Lingakhohlwa ke uhlelo lwe live talk luyalandela khona manje. Namhlanje ke kuhlelo lwabatsha olwe The Connection siqoxa ngokhetho oluqutshwe kwele South Africa okuthiwa lwenziwe ngemfanelo. Asizweni ke imbono yenu, lingasithumela lilalele kuhlelo live talk oluza kuba khona uba manje ngo 8 PM. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe lizimisele ukusebenza le South Korea lamanye amazwe ukuthuthukisa umnotho walo obuyiselwa emuva izijeziso zenotho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni kunjalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.